Icala elitheswa uRobson Cherry licala elifanayo lelitheswa uObed Masarao. Ngokunjalo nxa sikuhlaziya sibona Obed wathe botshwa sasiyenze isimemezelo seviki lonke likustay away. Lamhla uCherry sebotshiwe ngoba sesiyenze isimemezelo sokwenza istrike, i-national strike. Ngokunjalo sikhangela indlela le kuyikundlela yokunqunda imisebenzi yethu, kuyindlela yokuzama ukusithulisa. Pho njengo i-Atuzi kakusiyo Obed, i-Atuzi kakusiyo Robson, i-Atuzi ngamalunga bekhona bengekho, i-Atuzi yahamba. Kodwa sithi uhulumende kakuyekele ukunikeza abantu amacala abangelawo.
Yebo, lithi uCherry loMasaraure bamsulwa, ngakho bayahlukuluzwa nje nguhulumende. Kodwa amapholisa athe kulobufakazi obutsha asebuvumbululile. Galibona ukuthi bungaba khona mpela lobo bufakazi.
Isa esifa kwenziwa i-inquest. I-inquest yavumbulula ukuthi ujaha lo uzibulele. Ngokunjalo nxa sokuvumbuluka lamhla, njalo kuvumbuluka ngobungilimbane ukuthi kuyaqala kubotshwe uObed, kuthiwe omunye wakhe ubalekile use-America, zukuzuku sokubotshwe uRobson. Lokhu kuyasitshengisa obala ukuthi amapholisa awalabufakazi alawo, ngoba ngabe babelobufakazi kumbe ngaba lobufakazi amalanga wonke lawo Obed bahlala besiye emapholiseni besiyazi report ukuthi bekhona indaba bebengabotshwa. Njalo ekuhluzweni ngenkantolo kokufa kuka-Isa, ibizo lika-Obed alizange libizwe. Lamhla ngubani osethengiwe oselethe ibizo lika-Obed etulobufakazi? Lamhla ngubani osethengiwe yi-state oselobufakazi obuzatshintsha ukuthi uCherry ngumbulali? Siyayazi iZANU-PF ukuthi isebenza njani nxa isisethuka ukuthi ingaphuma embusweni. Pho thina kayisiko bezombusazwe, simele ilungelo labasebenzi. Abasebenzi kade bahlukunyezelwane, yiwo lathi umbuzo esilawo. Amapholisa wona la awahlukumezayo asibophayo, sizama ukuwadingela imali ukuthi izicathulo zabo zingatsheki. Sizama ukuwadingela imali ukuthi bekele ukubhadalisa abantu, bekhwabanisa, bahole kuhle, bahlale kuhle, basebenze bethembekile. Kodwa ngoba bayakwazi ukuthi bona balendlela zokutshontsha, balendlela zokuyenza izinto, yikho begijima nxa sokuthiwa bophana abantu abakhuluma ngeholo.